Soko izika tisenda baku VOA Njebele.
Lami ngibonge utalono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-14 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awulwela inkululeko ele Heroes Day, abanye besithi umumo okhona ayisiwo owawukhangelelwe ngabalwa impi yenkululeko.
Okunye kwakhona kuqondile sibili, wenza kahle laphana. I think yama-advisors yiwe ngam-advise kuhle.
Abebandla lesi sibakhala ngokwethuselwa esigabeni sebhinga lenkayi.
Ngalesi sikhathi sikhankasa, sinemibiko emibi esiyithola, imibiko edanisayo ukuba abantu ngalesi sikhathi sokudinga sokukhankasa bayethuselwa.
Indubo ziqhubeka ziselekana kwaye ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump yena okhangelelwe ukusiwa emthethwandaba okwesine kuyonale iviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe alwela inkululeko ele Heroes Day. Kukhangelelwe ukuba lembuthano etshiyeneyo endaweni zonke zelizwe, kodwa umcimbi omkhulu yikubekwa kwababili abaphiwe inhlonipho yamaqhawe, umnumzana Johannes Tomana lo Brigadier General Milton Siziba eNational Heroes Acre eHarare. Ilanga lomnyaka lo lifika ngesikhathi sokusele amalanga amalutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho. Iningi lithi amaqhawe amaningi afela amafufu ngoba umumo okhona ungayisiwo owabangela ukuthi baphume ijumo bathwale izibhamu ukwenzela ukuthi wonke umuntu onsundu elizweni akhululeke. Abanye ngabathi umnotho usezandleni zabalutshwana kakhulu okungayisikho okwalela obhuti labosisi. Ukuhlaziya ilanga lanamhlanje sixoxele walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla.
Ilanga leli lenyanga yangikhona kungaba kunjalo, kodwa ke nxa sisuka ngapha ekujabuleneni sisuke kujabuleleni ngapha sijabula sikhangelane futhi lokhethi, kuyenzakala ukuthi kube lama disappointments phambili lapha. Intokozo le kade ikhona lapha abantu bejabula nje ukuthi khona bangamaqhawe ilanga leli lakhethi, kube sokusiba kubi futhi. Akwehlukaniswe inyanga yokhetho ibe yodwa, inyanga le ekhangelane lamaqhawe kunye lombutho wesizwe kuthiyani nalokho kuthiwa khona kulokhethi. Thina as a military veterans, there is no point yokuthi sibe ngabantu okuthiwa sizakuya ekhethweni sisiyakhethwa ngabantu esabakhululayo. There is a serious mistake lapha, a serious mistake. Khulume nje kamugabe lo, khulume nje yethu lesilayo namhlanje, they are doing the same mistake. Iwo veterans kumbe amaqhawe esizwe lombutho akumelanga becele ukuthi bebe le quota system eParliament. Ama war veterans wona ngowamaqhawe, those are the rightful people to give the advice kumkhokheli welizwe. Ngobani kuyabe kulokukhumbuzana ukuthi ke lokhiyana ke hayi laba abanye abantu labo.
Nxa sikhangele lina abalwa impi yenkululeko, libona ungani uzibuse okhona kathesi liyavumelana lakho yini ukuthi yikho elakuyela empini?
Khuluma nje lokhona kathesi, nxa sikhangele siqathanisa ngalokho kwasukunyelwa ngabantu, ithiwa abantu besiye empini i-system leyo izenzo ezabelungu ondlebe zimhlophe kumbe ezikhanyilanga omadolo amade, kwakuyizenzo zabo ezazingalunganga. Pho ke ngoluhulumende okhona sikhuluma okhona kathesi, akhona kaRobert Mugabe. Okunye kwakhona kuqondile sibili, wenza kahle laphana. I think yama-advisors yiwe ngam-advise kuhle. but 100 almost there, almost there. Ezinye izizathu izona lezo zokuthi kwaba phela lakhona ukuthula ama sanctions yikho ezinye izinto lokho ezingakaqondisiswa. But nxa sikhuluma nge devolution of power ngibona engazani lokho kuqondile lokubambanisa abantu ndawonye yikho lokho esasikubanga esasikulwela lokho esasikufuna abantu bebanjaniswa ndawonye abantu babanjaniswa ndawonye kukhangelwe indaba yeGugurawundi uhulumeni okhona yena lo iSecond Republic uvulile amabhuku athena kakukhulunywe lokungazi kwanyenyezwa isephithi ukuthi khona yasuka indaba yakhona yafakwe ezinduneni izinduna lezo zafike zona khathi esimpendulo yangkhona ukuthi kanti uhambo lolu abaluphiwayo solungathi but yikho konke khona lokho esasikufuna lokho ukuthi khona abantu kabo kube nomanyana yikho khona lokho so ke ungakhangela devolution of power devolution of power ngabantu ababe besehluleka ukuthatha amandla abo amandla ehliselwe ezabelweni in terms of development but you'll find ukuthi khona nxa uhulumende ekwenzile lokho etheka kube yilokho abantu abayiba ukuthiwa khona be-implementa leyo devolution begcwalisise kufike ebantwini yiba bangekhoyo ngabakho kwezinye indawo bakhona ba-developa bathatha imali ze-devolution bezisebenzisa ngendlela eqondileyo beqathanisa nemali ye-CDF Constituency Development Fund bayasebenza sikulokuzwa ngapha ngakithi kakula yizero unless uhulumende esukume elandelele if you look at example umgwaqo wenkayi lokhu mile khona lapha nothiwa khona ngwelshimeni umabhena lokhu khona lapha it is because uhulumende ngumngameli welizwe katshelwa iqiniso yikho khona lokho esingakufuniyo sifuna kukhethwa abantu abazakwenza izinto ngendlela efaneleyo.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Abebandla le-CCC bakhala ngokuyethuselwa isigabeni sebhinga lenkayi. Uhlelo lwe-delimitation lwabangela ukuthi amanye amawadi ebhinga axutshaniswe lawenkayi West. Sixoxe loncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seLupane West engoyibandla le-CCC umnumzana Mxolisi Simanda.
Ngalesi sikhathi sikhankasa sinembiko emibi esiyithola imbiko edanisayo ukuba abantu ngalesi sikhathi sokudinga sokukhankasa bayethuselwa ngabakhokheli bethu abomdabuko amasebhuku ubalisa labalisa lezinduna ukuba nxa bavela nje bavotela ibandla le-CCC bazasuswa kuzindawo abahlala kizo njalo abanye bayethuselwa betshelwa ukuthi ekuvoteni lapha kuyabe kumi amakamera ngilethemba izeki nxa ithe yenza umsebenzi wayo ngendlela eqondileyo ifundisa abantu ukuthi kuzabe kuvotwa njani konke khona lokhu bafundisa abantu bebatshela ukuba kakuna makamera azabe emi ebuka abantu ukuthi bavota njani yikho ke ngiyakhuthaza ngicela ikakhulu kumawazana lawa esiwathethe evela ebhinga yikho lapho engizwa imbiko edanisayo siyacela ukuthi abantu kabakhululeke bevote ngendlela abafisa ngayo bekhethe abakhokheli ngendlela abafisa ngayo kakukho lokho ukuthi kuyabe kufakwe amakamera yikho izeki isitshela ukuba kule secret voting okubanga okutsho ukuthi uyabe uvota kungalamuntu okukhangeleyo. Ngiyabonga.
Balathi siyabonga umnumzana Mxolisi Sibanda ozancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seLupane West engoyibandla le-CCC. Kunjalo nje inkokheli zomdabu zibikwa kuyizo ezikhokhela umkhankaso wokwethusela izakhamizi ebhinga. Ezinye izakhamizi zitshele iStudio 7 ukuthi izinduna labo sabhuku bethusela izakhamizi bezithembisa lokuzixotsha esigabeni nxa zingavotela ibandla le-CCC. Induna uChief Sinamagonde umnumzana Amos Monsaga ubikwa engomunye wenkokheli ezithwalise amalunga ebandla eliphikisayo amagabha avuzayo. Imizamo yokukhuluma lo Sinamagonde yehlule njengoba ucingo lwakhe belungangeni. Sixoxe loncintisa ukuba ngukansila kuward 22 ebhinga ephansi kweLupane West umnumzana Douglas Jilongo Nyoni.
Nya sesithwele nzima ngemva kwayizolo nje njengomfa kwayizolo uchief ubiza abantu bonke njengechief njengwenduna sahamba saya khona le sayathola ukuthi uchief ukhankasela iruling party iZANU PF ukuthi abantu abavotele iZANU PF iba lokuhlambaza kakhulu kuma opposition party okokuthi mina njenge candidate ye opposition party uqonde ukungiqonda ukuthi no akufuneki ukuthi abantu bangivotele njengo councilor so wasebiza njalo umhlangano okwalamhla ngeSaturday umgcibelo so baba khona abantu babuya njengokumhlonipha ukuthi ngumhlonishwa unduna baya emhlanganeni into ezwisa usizi ngeyokuthi ngokudubeka okukhona ebantwini eZimbabwe sebafosela ukuthi bavotele iZANU PF ngenkani abangayekela ukuvotela iZANU PF baphoronyiswa ukuxotshwa esigabeni nginjenje kade sikhona ngibanjele ifoni ngunkosikazi lapho umbambisa ukuthi ngingakhulumi ngoba siyaxotshwa siyakuyahlala nga njengoba sikhangelela ukuthi ukuzwakala kuphela ukuthi uvotele i-opposition kumele uqotshwe mina njenge-candidate I've got support abantu baya kubona ukuthi imfanele yabo ukuthi bakhethe ibandla abalifunayo umkhokheli abamfunayo but ngenxa yakhonokho abantu sebesethusele ukuthi bazaxotshwa esigabeni so konke lokhu kusizwisa usizi njalo besicela ukuthi lisincedise ukuthi likupublishe ke emphakathini abantu baqine okokuthi akula muntu oxotshwe omunye esigabeni sesidiniwe ngezano yabo so thina sifuna ukuthi sifake uhulumende oqondileyo kanti esikhuluma nje ngendaba zama-school fees uyabapromise ukuthi ukuvele kwedlula ama-election ufuna izi-school fees sezibhadelwe so konke khonokho into ezwisa abantu abantu baphila under i-poverty uphovu sibili abala mali so kodwa umuntu sebesekhangelela ukuthi angakhipha i-$20 US dollar yefunakala ku-school fees ukuthi uzababo ngakho khonokho okusimangalisayo kakhulu ngokokuthi uDA u-district administrator ebesebuya ngapha ngaphansi ukuzokhankasela iparty kusizisa ubuhlungu abantu sebethukile baphoronyisa ukuthi bangazotshaya bangazake bakubone lokuxotshwa esigabeni so abantu sebephilela evalweni so lokhu besifuna ukuthi lokhu kukwaziwe nguzulu wonke ukuthi akukho emthethweni induna leyi ifakwe kathesi isihlukuluzo okunye okubuhlungu okuthi nxa sikhangele kutsho ukuthi umuntu lowo kafakwanga ngokukhona esemthethweni ngoba nxa sikukhangele umuntu olobubelo bobubusi kumbe induna siyikhangele njengomuntu ofakwa samuntu osendo aso osendo lo nxa singakukhangela ukuthi into ayenzayo isizwisa ubuhlungu njengezakhamizi besimhlonipha ngoba ubuduna so bangakithi ngoba ngakibo so kumele ukuthi alungisise ahlale kuhle labantu bakhe yikade ngifuna ukuthi lokhu ngikukhulume erediyweni ubaba Chris kwazakale kwaziwe ngumuntu wonke baba
hayi siyabonga umnumzana Douglas Silongo Nyoni oncintisa ukuba ngukhansila ka ward 22 eBhinga ephansi kwelibhane West ubekhuluma ecingweni lestudio 7 esebhinga kwelunye udaba lwezokhetho abamabandla ezombusazwe azancintisa kukhetho lwalonyaka babikwa sebesuke kusivumelwano sokuba kube lokuthula elizweni esikhathi sokhetho amabandla la abikwa esuke kulesi sivumelwano ngesizathu sokuthi udlakela luyaqhubeka elizweni phambilini kokhetho umlondolozi Ndlovu usethulele lolu daba ngelanga kusayinelwana lesi sivumelwano ngeviki edluleyo
ekhuluma kulumbuthano onkosikazi Mercy Konda o4H Zimbabwe uthebenze isinqumo sokuba abatshalaba balobelane phansi isivumelwano sokulondolozwa ukuthula ese-peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela
ukhetho luba lokuthula lokukhululeka kungena buqili njalo lusamukela lolu qiniso sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu
omunye wabatsha abalobe igama kusivumelwano lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Tachikohora kukhetho othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza
kwenze namuhla yikusayina ukuthiwa yi-youth peace pledge siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula ngokubambana bavote belokuthula lokubambana bedlelwana ngoba singamaZimbabweni singakabi ngama-political party people.
Kodwa umnumzana womberayishe nende oyebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba uDlakela.
But the scenarios that we're facing in terms of the political terrain across Zimbabwe is that our members are being victimized left, right and center. And it is something that we want to address as political parties, as young people in political parties, because we are the perpetrators of violence. If you look at it, the young people are the ones that are always in the forefront in terms of
esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu bayatshaya. Sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza uDlakela. Sitholakala siphambili ekwenzeni uDlakela. Kumele sikulungise lokho.
Kuphikiswe ngumnumzana Mabutho Moyo owezanupf.
Laba sesidiniwe ngabo lapha. Kuyibo vela akulanto eright. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi akulanto eright ephathini yabo. So bayabona sebesiyadliwa, bayabona amarala ayenzakalayo. Ama numbers abantu abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa lezana uPF ukuthi vele ngama number bona bangike bewakwanisa yiko sebedinga nje indlela zobuhlebebe le-excuse lokhetho lungakafiki.
Abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bababandla ezombusazwe lawezokholo amapholisa ingatsha zikahulumende lomeli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu. Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalichumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudalela iSenate bemele izinduna. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimnozolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leli Standard lilodaba lokuthi udokotela wele South Africa uWile Leo Seerling wethesa owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe unkosazana Mary Mubayiwa icala lokufumbathisa ukuthi ahlabe uChiwenga ijekiseni elobukhali yayilakho ukumbulala. USeerling uthi uMbayiwa wamupha imali engamadola eMelika afika poste amakhulu azinkulungwane ezimbili US$1,900 ayithathayo engazi ukuthi ngeyani kodwa wala ukuhlaba uChiwenga ijekiseni le. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abamasonto kumele babambane labezombusazo ukuze kube lentuthuko elizweni. La ngamazwi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga awethule izolo eGogwe South embuthanweni wesonto yeZion Christian Church. Oba manje sengidedela imuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, VOA, sibonge kakhulu lapha ithuba. VOA, ngithanda ukuphawula lapha endabeni kababa uRichard Moyo. URichard Moyo akakhuluma iqiniso, ukhuluma into engayisiyo, mayethi emguza akunakwethuselana. Lapha leya ndawo kwethuselwana kakhulu, nguye futhi oyi-leader yankhona enobaba uObert Mpofu. Wabatshela amawavethu ukuthi amawavethu angavumeli umuntu ozohlala lapha. Ma ungahlala emuzini ube usupport i-opposition, bakutshela ukuthi siyawuxotsha, sixotshe nalowo muntu okuqhasheyo noma ohlala kuye. So unamanga uRichard Moyo ngoba anyekaza asho ukuthi abakwenzi ngoba nguye okwenzayo vele lokhu ethumela amahovethi ukuthi bekwenza. Two, unale ndaba yokuthi emabhenki akusenamalayini, ebhenki uzolayinelani vele yona imali ngekho. Sicelani uChamisa evume ukuthi bayehlulekile uRichard Moyo. Sicela ukuthi evumele ukuthi kube usuChamisa, uChamisa engene emguza laphana, angeke uxoshe muntu. Siyabonga.
Studio 7 njani nje studio 7 night nasiyaphila into engathanda ukukhuthaza abantu abantu isikhathi sesifikile sesisalele livikele i1 samenze yevota and then abantu bengesabi kulabantu bezana ohamba besethusela abantu besithi bona nxa abantu bevota babona beseharale befake ebhokisentulwane umuntu uvotelwa ngamanga wonke abantu bangabi bengesaba amanga lakho nabantu bezana abantu samenze yevota kungabi lo muntu ozaba lokwesaba kulanto enjalo samenze yevota ngobuningi bethu sivotele lapho esithanda khona ukuze silungise ilizwe lethu sikhethe lo hulumende esimthandayo so lokho kukhulunywa ngabantu ukuthi bona babona ukuthi bani uvotele bani uvotele ngamanga njalo hlaza bangantu bengesabi samenze yevota nje ngobuningi bethu sikhohlwe ngalokhu kwethu sila abantu bezana awu sesethusela satshelwa amanga kwakwane isikhathi zonke lezi iminyaka yonke le edlule eminingi kakhulu so asibe nezibini siyevota kulanto enjalo kwethu sela kungalikhuthaza sibili kakhulu 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 xaxabukeni sibili phasambeni ngobuningi bethu khuluma ngosifanda kwele Botswana lami nginje ngiyalungiselela ngiyaphuthuma
sanibonani sanibonani badali badala badala be-studio 7 eyi thina sizubuhlungu bakithi sizubuhlungu uhulumende lo khona akulanto ayenzayo ayikho nje lento ayenzayo into azenzayo zenza khonale emashonini emandebeleni awo yayikho nje lutho esibhedlela thina sizalwa kwakukuhle siselathwa mahara senzwa konke mahara so far khathesi ukuthi umuntu abelethe kufunakala izinkulungwane zezimali ukuthi umuntu ayelashe kufunakala inkulungwane zezimali akuselanto kuthiwa uyayenziwa mahara ezibhedlela ezinkulu akula mithi odokotela bayadiswa kwenziwa yonke into ngendaba zokuthi labo baholi baholi ibhola thina sinje sisebenza kuyo igavernment but yaziholi siholana namabhoni siyabagcina ngani abantwana bayafunda ngani abantwana so usebenza ukusela bodwa ezimbabwe akube kutshintsha uhulumende ukungena omunye uhulumende nxa singaphila nabantwabethu elisha sibanjwa ngisebedbrid
aziqiniswa likho emhlabeni kulokhu uzena abantu besifazana bona abangisho bona abasezikhundleni eziphezulu abakuzane bathuli bathini bayebona kukhithwa isigebengu esikhulu esidliwe ngolomntwana we-12 years size sichanase ngaphandle sithi mnangagwala ulutho bathuli bathini bacabanga bacabanga njani ma bengabantu sibili abaleqiniso abahlalele ukuthi bavikele amalungelo abantu besifazana njengoba bekhona laphana besephalamende lokuzala u-PF yonaleyo bakhangelele ukuthi ngabanye babantu okufanele bavikele isayidi labo labanye abantu besifazana maye bathuli bathi kuzafana ukuthi laba abantu bangaphuma laba lo muntu lo laba abantu bangaphuma basibe kuriga lapo lo muntu lo kumele abuyele ejelele wayegede isigobo ukungahloniphi lokhu singabantu bezimbabwe ukuthi sokusiba lo muntu olelungelo lokuthi aye arebhe ethithi rebhe umuntu akhithwe ejele azojelela ngaphansi ngiyabonga umsakazi uma sengakulapho kobulawayo phumula emadokini
abantu abakhulumayo stutsevini nginelisilethela kuthi iridu yethu ezimbabwe so ngikhulumela kulaba wonke abakhulumayo laba abantu ukuthi kambe khonoku abakhulumayo kuyikho nxa babuza ukuthi kadi bakhampeni betshelani abantu ubathi bona siyazibonela siyazibonela for sure kade ezikolo kunjani ma kunje siyazibonela for sure ezibhedlela kunjani kunje siyazibonela yikho abakwenzayo abathi bakwenzela abantu kuphela nxa sikhuluma into yiyo eqondileyo ngiyamuzwa loo ndoda lowangapho emathebelezini lodi la ukuthi abantu bayazibonela so ezikolo zivuma ukuthi abantu abethu bengafundi ngenxa yokuthi kuthiwe siyazibonela yiyo khophela esikubona okwenzakalayo le mithi kayikho ezibhedlela abantu bayahamba lokhu bephuma besiyadika emsebenzini wazweni kusani khonokho so yikukuzibonela abazama ukuzitshela khona
salibonani salibonani kwestudio 7 salibonani kwestudio 7 abasakazi abalaleli ingabe linjani indawo zonke sibonge lapho ne-audio mayingahamba ifundwe siyezwa abantu abaningi kuzanupf bathi kulo tshintsho ezimbabwe izanupf esilenzi but thina sithi as long kuselamazimbabwe ahlezi emazweni adlula bo-2 million akulalutho olutshintshileyo as long abantu besaphuma besiyadinga umsebenzi kusatshengisa inhluphe kwezimbabwe sisafuna izimbabwe liyana endala okwakule ZBC ngapha emontrose yiyo esisayifuna
ye ndingelele enkundleni ye savela sayibona indaba kamonzora ukuthi umonzora usebenza lezano ngesikhathi ediliza ithathela yonke into ichamisa ethi MDC alliance ngeyakhe akubone manje ukuthi sayenzeni kungasinsuku zatywala laye uzama uzwa sekuthiwa sekujoyine izano kuyadabukisa ukuzwa owitness Dube labolindiwe Maphosa sebencoma izano ka kangaka kambe lithini ngabantu elabakhohlisayo lati khona belilandele liliqembe liphikisayo abantu abachiselwa imizi abantu ababulawayo ngeminyaka yabo 2008 bebulawelwa lina bakhohlisa namhlanje sekuchiya abantu egangeni selisikizano kusekhenani kambe ngaphakathi kwenhliziyo zenu lizwa njani kube lo witness idube laye osetshela abantu ukuthi abantu bengasakhulumi ngendaba yeguguraonde into yaphelayo sekukhuluma lokho ngoba esekuzano kambe ngaphakathi kwakho ujabuliswa yini ngabantu abayizilima abafela i-MDC lamhlanje selisithi khona izano kusekhenani alike lizibuze ukuthi ngempela ngempela lingabantu abanjani ngithemba abantu bazabona ukuthi isikhathi sokuthi omunye nomunye umuntu acabange ikusasa lakhe maye siyavota ungavoteli ukujabulisa omunye umuntu ebelokhu egqiba isiso zakhe ekukhohlisa ekutshela into engekho umlandulele kithi
Lawu ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp akunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika indubo ziqhubeka ziselekana kumnumzana Donald Trump ongumongameli welemelika yena okhangelelwe ukusiwa emthethwandaba okwesine kuyona le iviki. Kodwa kungakhathalekile usekelo lukaTrump lubikwa lokhe lusiba luningi nxa kuqathaniswa lolwabanye amanye amalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa ukuba ngumongameli. Isizali yethulela ke indaba le ngokugcwele ukusasa lapho esiqoqe lengcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ubaba wazalile ma Ubaba wazalile ma Ilemeli tubegayo Ilemeli tubegayo Chelimana 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 yele chelimana 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 Ubaba wazalile ma Ubaba wazalile ma Mina ngesabi kufa Mina kwesabu kufa Chelimana 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 chelimana
Selimana,
Selimana, ye,
Selimana, ye, Selimana,
Selimana.
Jelibana, ubaba wazalilema, ingoma emnandi kakhulu isidubela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe alwela inkululeko ele Heroes Day. Abebandla le-CCC bakhala ngokwethuselwa esigabeni sebhinga lenkayi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.